sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uEvans Zininga obesipha indaba ngolimi besishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 17 kwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga edalela eParliament awebandla leCCC asola usomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda ngokubalisa ukuthi baphenye udaba lwabantu abathinteke emsebenzini yenkohlakalo yachawa ngumsakazo weAl Jazeera.
Kodwa ukuthula kwakhe khona lokho, kunganyikinyeki kwakhe khona lokho, kutsho kahle kamhlophe ukuthi hayi akufanelanga sikhangelele okunengi kuye.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora liqhubeka liqotshisa amakhansila abathi awasalandeli umthetho walo.
UMonzora yena vele imission yakhe ngokubona kwethu ibingasiyo ukuthi akhonteste kulama elections, ngoba vele akula preparation ayenzileyo etshengisa ukuthi ule plani yokuthi akhonteste.
Abesifazana abakwezombusazwe abaphatheke emhlanganweni ogqitshwe izolo eHarare bathi bazakwabela ulwazi olumqoka abaluthole kulumbuthano lapho abakhokhela khona.
Kwathi u-ambassador to Sweden, Priscilla Mzairambi, ubekhuluma nge-resource mobilization lapho athinte khona ukubana yebo siyabonga inhlanganiso ezifundisa umama ezibancedisa ukukhula ngokuthi bakhokhele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amalunga edalela eParliamente awebandla leCCC izolo asole kakhulu umsomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda ngokuwalisa leli dale ukuthi liphenye udaba lwabantu abathinteke kumsebenzi yenkohlakalo eyachaywa ngumsakazo weAl Jazeera ngenyanga edluleyo. Bekhuluma kuleli dale umnumzana Tendai Biti lomnumzana Charlton Wende bathe uMudenda uphambanisile ngokwalisa iParliamente ukuthi ivule uphenyo phezu kwalolu daba ngemva kokuba ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank lingume ngomvulo ukuthi selikhulule imali yabantu abathinteka kumabonakude besithi elesihloko esithiwa Gold Mafia ngemva kokuba uphenyo lwalo luveze ukuthi abadalanga cala. Abasolwa ababanjelwe imali libhanga leli bagoqela isikhonzi sikamnangagwa umnumzana Hubert Angel, uKamlesh Patin lo Iwan Macmillan. Abathathu laba ngabanye babaphuma kumabonakude beveza ukuthi bahuquluza njani igolide lelizwe njalo besithi lakho bakwenza lo mongameli Emmerson Mnangagwa yena olokhe engakatsho lutho ngalolu daba. Ngesizwe amazwi kamnumzana Wende esedalele eParliamente ekhuluma ngalolu daba izolo.
You have got the power to change a resolution that has been made in a plenary by Parliament.
Yeah.
That you can rule.
Yeah.
Then you can go to the second one. And also my second point of order is that this is the serious issue. We have seen that the clerk, Mr. Chokuda, someone who is facing corruption charges after the laptop were issued, is still part of your procession and is the one who is taking lead to advise you on an issue of such importance that involves corruption that has never been witnessed in this country. We want an explanation also on why Mr. Chokuda is still coming to Parliament, because he's bringing this institution of Parliament into serious disrepute. You can't face serious charges of wanting to buy a laptop for 9,000, then you still come to Parliament and advise our Speaker.
lawo ke ngamazwi kaMnumzana Charlton Wende olilunga ledale leParliament leCC obekhuluma edale leParliament izolo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo Studio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi iNational Consumer Rights Association uMnumzana Efidlela Ncube.
Ngobuningi bemali obuthintwayo lapha ku-Gold Mafia kuyacaca ukuthi indlela okufanele kubanjwe ngayo yikuthi kukhethwe ikomiti eliphethwe ngujaji, ikomiti elizimeleyo okuthiwa yi-Independent Judicial Commission of Inquiry, ujaji ozimeleyo ongathatha uhlangothi olandela ubufakazi buze buyefika lapho umusa khona. Yikho kwenzeka emhlabeni wonke jikelele nxa kulesimo esikhulu kangaka. Kanti ke lanxa ubeza besenza lowo msebenzi iParliament bekufanele ukuthi ngabe layo ikhuthele iyenza okuqondene layo, ngabe izakhi ikhuthele, ngabe amaphoyisa akhuthele. Kodwa okusebenza kuhle esimeni esinjengalesi likomiti elizimelele liphethwe ngujaji elesikhashana esincane elikhethelwe wonalo umsebenzi kuphela, lilandele ubufakazi buze buyefika lapho obufane obukhona, kwenzeke lokho okufanele kwenzeke kulabo abatholakale ukuthi balecala babotshwe, bathutshiswe, bajeziswe ngendlela enkulu kakhulu.
Umongameli Mnangagwa yena othinteka kakhulu ukulifilimu akakatsho lutho lanxa bebanenga baphume besithi benza imisebenzi yenkohlakalo laye badlelana laye. Sizabona ekhuluma kwesinye isikhathi yini ngalolu daba, kumbe sizabona ethula nje lolu daba luphelele boyeni njengesithukuthuku zenja?
Angiboni ukuthi kuzaba lalokho angakutsho okulesi sinto lanxa engakhuluma ukuthile. Kuyabe kungasonto ezaletha umahluko ngokuba into ebidingakala ukuthi abe nguye okhetha lelo komiti iJudicial Commission of Inquiry, athi le nto yangizondisa kutshontshwa imali yelizwe, le nto yangizondisa kwebelwa abantu abangabayanga, kwenza ilizwe ligcwale ubuyanga lenhlupheko, abe sekulwisa khona lokho. Kodwa ukuthula kwakhe khona lokho, kunganyikinyeki kwakhe khona lokho, kutsho kahle kamhlophe ukuthi hayi akufanelanga sikhangelele okunengi kuye, ngokuba phela bayaqanjwa labo bonke labana asebenza labo, layo uyaqanjwa ubekufanele ukuthi asukumeke akulungise khona lokho. Kodwa asiboni ukuthi uzasukuma, kuyaphelela nje khona lapho engashongo lutho. Kodwa ngasukuma khulumela kuzabe khuluma into engasoze ilethe umahluko, engasoze iguqule isimo, ilethe ukuthi bajeziswe labo abalamacala.
Hello ke ngumnumzana Efidlela Ncube ohlaziya ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora liqhubeka lixotshisa amakhansila abathi kawasalandeli umthetho walo. Izolo lelibandla liqotshise umeya wedolobho leKaloma umnumzana Action Nyamukondiwa, lamakhansila athi wabo umnumzana Edson Muzira, Nigel Rosario lo Michael Mvura. Amakhansila amathathu la aqotshwe ebandleni leli. Isikhulumeli sebandla leMDC umnumzana Witness Dube utshele iStudio 7 ukuthi abane laba baqotshwe ngoba bebengasayenzi umsebenzi kuhle. Wengezelela esithi amalunga la asengamalunga elinye ibandla angaliqambanga ngebizo. Kodwa elinye ilunga lebandla leli umnumzana Dan Moyo ongomunye wababethiwa baqotshiwe ebandleni kodwa babuyiselwa ngumthethwandaba utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Monzora akwenzayo akutshengisi ukuthi ufuna ukwakha ibandla leli.
Esinga kusho ukuthi kuma members ethu awe MTC njenge party iMTC sihlangane lodubo olukhulu landiyazi since ukufaka Tsvangirai izinto zonke eze MTC nje bezingahambi kahle abantu bebezama ukuthi bazifake ukuba ngumongameli womhlangano okungekho emthethweni okungekho constitution so thina si decide ukuthi hayi lokhu kumele kustophe so ngoba uDouglas Monzora lesquad sakhe bazama ukuthi bafose bephula iconstitution ye-MTC be-appointe i-national council engekho emthethweni ukuthi bavoteli ukuthi bona bengakhontestwa kucongress icongress engazange yenziwe ngokusemthethweni lapho amabranchi lama-ward lama-district lama-province angazange abe-restructured kwenziwa ama-congress lapho ukuthi wona lawo ma-leaders azophuma lapho kuma-lower branches kuma-lower structures kube yiwona angama-delegate kucongress enkulu lapho okukhethwa khona i-standing committee e-include u-president labo-vice president so konke lokho akuzange kwenziwe ngokusemthethweni and thina sakuphikisa lokho and sile case which is pending e-Harare High Court lapho esichallenge khona umnumzana Monzora ukuthi yena atsho ukuthi ungene ngayiphi indlela since engalandelanga i-constitution yebandla lethu le-MTC
manje siyabona eqhubeka uMonzora lebandla bebiza abantu lokuthiwa i-recall libona ngani kusoze kucine kuncedisa na ibandla lezanu PF
well uMonzora yena vele imission yakhe ngokubona kwethu ibingasiyo ukuthi acontest kulama elections ngoba vele akula preparation ayenzileyo etshengisa ukuthi ule plan yokuthi acontest akula ma nominations awenziweyo sibonile izanu PF le CCC zisenza ama siza ukunominate abantu so uMonzora yena abe busy ngakho ikuchuchisa indaba yakhe e-court delimitation evele nganakanga anything esingakuyazi ukuthi vele ukuzibeka akwenzileyo kuba umongameli we-NDC akukho emthethweni and uyazi futhi ukuthi angeke azathole even abantu abangazimisela ukuthi ba-contest ngaphansi kwakhe
manje elakusasa le-MDC ulibona njani nxa kusenzakala ingxabano ekhanya inje
elakusasa le MDC kumele libuyele ezandleni zama-members awe-MDC zibuyele ezandleni ze-constitution e-MDC i-MDC mina ngokubona kwami yiyo iparty engakhulula iZimbabwe ngoba ile-constitution eqinileyo kakhulu yabo CCC laba abala-constitution and siyazi ukubana mase sisiya ekuthini sokusenziwa i-proper mass mobilization using iparty evele i-established njenge-MDC i-MDC siyazi ukuthi ngo-2008 yawina i-election uTsvangirai kwasekumele angene abe ngu-president kwasekungenela imilitary labomnangagwa bayibloka so ma kukuthi siya eqinisweni nge-free and fair elections i-MDC sizoyivusa njengoba sisisho ukuthi kumele sikhiphe udaki labantu bakhe endleleni ngoba yibo abasiphazamisayo
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo ilunga lebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia ngapha kwele Melika.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele kona.
Asambeni madoda siyovota.
Abesifazane abakwezombusazwe abaphatheke emhlanganweni ogcitshwe izolo eHarare o-High Level International Dialogue on Women's Political Participation obuqoqwe inhlanganiso ye-African Women Leadership Network labanye bathi bazakwabela ulwazi olumqoka abaluthole kulumbuthano lapho abakhokhela khona. Omunye obekulo umhlangano ngosakhulayo uKansila Sikhululekile Moyo okawadi 17 ephumula koBulawayo yena olandisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalomhlangano.
Ngithole imfundiso enkulu kwabanzi ikakhulu unkulumo ephathwe ngukhomishina uMajume ukhulume kabanzi ngohlupho lwepatriarchy ukuthi omama singasolani singaxabani swa izinto ezikhangele thina kumele silwele ukubana sithole i-50-50 ngoba izikhathi eziningi siyabe sesisola ukuthi umama lo uthe usisilo wenze lokhu sisodwa kodwa kuyimbangela yepatriarchy esikhangela ukuthi umbuso ebesiphila kuwo ngamasiko langenkolo kusibisele muva singabomama njalo ngathola inkulumo ekhulunywe ngu-Honorable Leonard Khoury ukhulume kabanzi ukubana ukukhalala akungeke kwasisiza lutho laloba sihlangana lenhlupho kumele siqinisele sisukume sime singabontanga singabomama labagogekileyo ukuze sibe khona ebukhokheleni. Kwathi u-ambassador to Sweden Priscilla Mzairambi ubekhuluma nge-resource mobilization lapho athinte khona ukubana yebo siyabonga inhlanganiso ezifundisa umama ezibancedisa ukukhula ngokuthi bakhokhele. Kodwa kusike usuka kusilele ukuthi nxa usumele ungene ebukhokhelini ukhankase kudingakala imali esuka ingabi khona. Ibe isincindezela umama uchiye umbuzo omkhulu ukuthi umsebenzi wenzakele ama-NGO ayawenza uncedisa umama ukubakhulisa emfundisweni lokubaqoqa lokulungiselela ukubana bangene ekhethweni kodwa kuyadingakala ukuthi kube le ndlela yokuthi bathole ukuncediswa ukuthi umsebenzi ababe bewuqalile uphutshe indleko ngoba umama uzadingakala ukuthi ufune ukuba ngu-member of parliament untanga laphana akhiphe $1,000 uzayithatha ngaphi ingxenye sasesikolweni ulemula ekhangeleyo uleyakhe impilo asayikhangeleyo ngapha usecabange ukuthi ufisa ukuphatheka kwezepolitiki. Ngibone kungumbono obanzi awunanzeleleyo lo. Ngakho nxa abakhokhelayo besanelisa ukusincedisa ukuthi sisukume lathi kumele sisukumise abazayo abasemuva.
Yibaphi abanye abesifazana abakade bekhona kulo umhlangano labo abathole inkuthazo?
Nginanzelele kumbuthano bekhona ama-junior parliamentarians, bekukhona abagogekileyo, bekukhona ubukhokheli obutshiyeneyo ngezomdabu, ngezenkolo. Sihlangene, sihlaziya, silalele imfundiso enkulu ebesiyithola. Njalo kulokhu ebesikuxoxa, nginanzelele ukuthi i-government yethu ibe losekelo kukho. Engithemba ukubana njengoba sikhangela ama-elections ka-2023. Kuzaba nomahluko ngoba inkulumo le ifike ngesikhathi esihle sidinga ukubana i-50-50 ibe khona ebukhokhelini obuzaba khona ngakho wonke amaparty abe khona ubukhokheli bonke bebukhona obabomama kumabandla atshiyeneyo. Sikhangelele ukuthi kuzaba nomahluko ngoba inkulumo yethu ifike ngesikhathi esihle kakhulu.
Hello ke ngukansela sikhululekile Moyo oka ward 17 ephumula kobulawayo obeqoqa icingweni lo sithandekile mhlanga we studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphawula iviki yokunanza ezamasiko eBinga ngeviki ezayo. Leli phephandaba lithi njalo uhulumende uzakwakha isiphala sembali iNational Gallery edolobheni leVictoria Falls. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uMongameli Filipe Nyusi wakwele Mozambique ukhangelelwe ukufika elizweni lamuhla kuhambo lwakhe lwamalanga amathathu. Lolu hambo lukhangelelwe ukuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili, kutsho leli phephandaba. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, salibona ndinjani ngapho, hani othina siyaphilanga ngapha ngosunamlona. Indaba ye-Gold Mafia yizindaba ezixosha ama-investors. into ethatha ama investors akusama sanctions yiyo indaba zama gold mafia lezi indlela ezihendlwa ngayo ukuthiwa ninini sokuthiwa sekuqedile uphenyo and then abantu laba ukuthiwa abalakho ukwenza imali zabo ziklini kodwa bayazi ukuthi babheka imali zalabo bantu emabhenki bayazi kahle kamhlophe ukuthi imali zobusela azihlali emabhenki yizo izinto ezibuyisela umkhono ngoyelizwe emuva izinto ezibuyisela ilizwe emuva zona lezi bayazi ukuthi bengaphenya bagcina bephenya futhinteka le first family. Siyabonga umsebenzi eliwenza estudio 7 ngingabe imoto edanko
ngemsakazweni estudio 7 linjani wasakazi hayi siyabonga hayi yabona kula mabandla amabili axokozela izima pha angeke vele thole lutho ngile ka Douglas Monzola lo Witness Dube le sokusiza izabo lawo mabandla amabili ayihluleka sokusithi vele nga ahle engine kwamanye amabandla kuketulwe izano kusali MRP le ka Chamisa yiwa mabandla sobona ngane yalo mfutho lawo hayi lawo amanye hayi njenge zaphu yona hayi kaye phumula mpilo ngoba yathatha abantu yabasarenda kuzana isiphuba futhi isisitiyana sizimele yodwa yini yahamba yasayini unit accord hayi madod bantu bezaphu lalikuvumelana nolungena ku unit likwazi lekufuna ukubusa lalimvumelana umuntu owane thatha izinqumo nalikhona why lalingamyaleli ukuthi hayi lapha siphambanisa mdala hayi madod thina sesifuna into ezintsha manje sifuna into ezintsha manje samba la bafana abancane omqondisi moyo Chamisa yiwa fore samba lawo manje hayi zaphu kayahamba yephumula kachana le izaphu vele hayi vele kayi sifuna lento engekhoyo leka Douglas Monzola lo Witness Dube hala bona kusematopeni nje kaba jabo Witness kusematopeni lapha thina sesifuna abafana balomfutho awaza kuketulisa ni out siyabonga
balaleli yesudio 7 balaleli yesudio 7 ninjani ngifela iqiniso lokhuluma wasejabuwa elupane ekhanda ama kuzano nje waphula umthetho wazi ukuthi hayi ukhululekile umthetho wakho umthetho uphethe umthetho uhleli phezu kwawo naku manje lokho kwakuba nje Al Jazeera lokho naku manje sokuphosela eceleni nje akusabalwa akusayizwi wawuthiwa kwakuyinto nje esebenzayo songathi nje hayi bekungumdlalo nje ukuthi bethathe lelo golide belihambise emazweni belidingisa emazweni hayi kuba umnangagwa ngoba ngabezalo hayi akusinto akusindaba zaludo bazidlele nabo angel babo bazenzela umnotho wabo bebodwa bakhohlwa ngabantu abaphakathi lapho eZimbabwe naku nelena ihawu leli lalifakwe eport yakobulawayo lakhishwa leli hawu kungalasizathu indaba yakhona yaphelela emoyeni amatshe itshelele lalifakwe ebhalagwe lakhishwa naleli alitshe lelala indaba yakhona yaphelela emoyeni ukusho ukuthi vele izano nje mayiphethe into izinto mayiphethe nje yezwe izano imoshile izano hayi into yakhona vele bayazi ukuthi yaphelela emoyeni ivini nale golide manje sisase nokupishipishi kodwa sogcina hayi indaba yakhona ipholile yaphelela emoyeni hayi nendaba yegoground ukuthiwe izinduna zizoyingena nakhona iphelele emoyeni ukuthi izinduna zizoyingena ngasizathobani zizoyibamba ngasizathobani kuyikuthi nje kufunwa ukupholishwa nje abantu ukuthi kuthiwe ngathi indaba yegoground hayi iyakhulunywa indaba yegoground iyakhulunywa indaba yegoground iyakhulunywa ma izano seyiphumile hayi kuyikuthi izano sekhona la matshe nalo lihaya lakhishwa eport kuyokhulunywa ma izano seyiphumile hayi ukuthi izano ma isasembusweni njengamanje manje izano ma isasembusweni asikathi 1
VO Ndebele VO Ndebele siyabulisa kwelo cala bulela nje usiphakela indaba nisithathe nisibeke ezimini nisithathe nisibeke kwelikwamthakazi noba asikho apho ngokomqondo sivele sibe lapho yangawuthixa nganani bantu benkosi anipha amandla soloko nisenza njalo kona kona kholula kholula nxa kusondela ukhetho zininzi into ezenzekayo kodwa siyathandaza siyacela uba ngaba yanga izimo inganokhetho olunoxolo nothando kungabikho bantu balimalayo yanga umthetho ungaqinisa isandla umthetho wasezimo ukhusela abantu basezimo ndithi kuni bantu benkosi wuntshu ndinibiza ndise Eastern Cape apha eSouth Africa ndingu-MT ngosekhaya mgadeni ndithi kuni qhubekani nisenza njalo siyanilandela siyanibeka kuthixo enkosi
sawubonani Sanibona njani njani basakazi njani thokazi omhle okhuluma uMasenga awu ama audio abogqumshelele yangena every day sina siyafaka lapho ari wadlali angazi ukuthi why kodwa ka anyway inhlanhla yabo sizothini kumbe ukuthi bona bayaziwa ngasi hayi sifamise vote abantu bakithi ekhaya singakhathali unyaka iZanu PF yaphuma awubona upresident wakhona lo esesaba ukumemezelila ngalokhetho uyazi ukuthi abantu vele sebekhadile yibo abasafuni abasayifuni iZanu iZanu sifaka nje le donke ebolileyo idonke ebolileyo yabinukela abantu nje siswele umuntu ongayikhudilele ehlathini ayigebhe ngaphansi sifala lokho lezalo kwazi emakhaya abasayifuni manje bona abantu bakho bakhulisa ilokhuzeni okungamabele lokhu abasayifuni labo sebefundile sebesazi ukuthi bafuna kufanele batshintshe fanele batshintshe ngoba awusizi ukuthi ngabe lokhu ubopha inkabi eyodwa ejogweni bayazi abalimayo angeke ubophe inkabi eyodwa ejogweni noma ithi ihambe ilala ekhubeni kulokhu sithi hayi right ufuna ukulima ngayo ayibonisi isiza kufa vethi siyahluphe doti lezi ndlela esome eziphume lezi hambe uyehlala emaplasini khona le kukhathele ngakho lokhu
ye sanibonani sanibonani sibonge ukuthola izindaba mhlala malanga kustudio 7 singabalaleli bayo sithi sifake nje umbono ngamafishane mayelana nama-mines okutholakala ukuthi kunobugebenga thizeni obukudlela eceleni sithi ha okwelizwe lwethu kunzima kodwa-ke sibona ukuthi ilizwe lethu selaba kakhulu ekuhluphekeni abantu bazijwayeza ukuphila ngokusela kanti kulokho bengakuboni ukuthi bazibulalela ilizwe ngoba ma uzokhipha into ezinjengamagolide iplatinum konke into ezinjengalezi uzihambise ngaphandle ngulu usuka suzicabangela wena wedwa lo mdeni wakho kukanti ezinye ingane sohlala sihlupheka njalo nje so ngokunjalo singanawo amaningi kakhulu ukuthi singathini kodwa sithi hayi ezilongo umthetho usebenza kungathathwa side kulungile nakho lokhu kodwa okuhlungu ukuthi kutholakale abakhulu beyibo labo abaphakathi kumbeni abathintekayo kulezo sigameko ezenzakala ngokunjalo bathandekayo ngeke ngibomude kakhulu okhulumayo ngumzikhali Ndebele wesigabeni sakomasendu eplantry umntwana kando Lilo Ndebele Vivian Ngwenya ngikhuluma kwele South Africa Studio 7 ngisithanda kakhulu ngithi kubalaleli asimameleni Studio 7 mihlala malanga ukwenzela ukuthi sibe kwazi ukwenzakala elizweni lethu ngamafishane ngiyabonga
basakazi Studio 7 sanibonana ngihlale phezu kodaba ngingachitha isikhathi simzile uGawule esechifta eblem esesifunduzela kumaqembu aphikisayo ungakhohlisa abantu baseZimbabwe babuGawule asibozithutha maybe abakudala lale bakhohlisa yibela lingabakhohlisa bevume but thina abatsha lingeke lisikhohlise iqembu lakho iZanu PF yehlulekile umnotho uyawa nje iZanu PF ngokusela vele iqembu eliphikisana kaze libe sekhombusweni loba yiningi lina elithethe umbuso ngo-1980 yonke into ihamba kahle noma wayekuma-sanction uSmith neRhodesia yakhe kodwa yonke into yayihamba kahle abantu bakithi babekhona lapha eZimbabwe besebenza khona lapha eZimbabwe abazange begcwale amazwe wonke njengamanje begcwele amazwe wonke abagcwale amazwe wonke phansi kombuso wenu weZanu PF lelo oluvikela ngoba nalo sidlalisuthu ungakhohlisa abantu baba siyayazi yonke into nichifti blame ona ukhulunyiswa ngoba uyasutha ukhulumele sakho isisu lomuli yakho uyasutha kodwa abantu baseZimbabwe bagcwele amazwe wonke ubuse ukhuluma amanga into engekho ngumuntu omdala ukhohlisa abantu uthi amaqembu aphikisayo wawusa umnotho ukhuluma into engekho umnotho uwiswa iqembuleni ngoba ningamasela lonke nomongameli wenu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kulosakhulayo u-Ernesto Aguila wedolobho le-Orange County esigabeni se California odutshulwe wafa ngemva kokulwisana nepolisa kade lifuna ukumxotsha esitolo lapho ayetheswa icala lokuntshontsha. Emfanekisweni kamabonakude ipolisa lilwisana lomuyi lizama ukumfuqela phandle baze bawiselane phansi. u-Akbila ubonakala efaka isandla ebhantini elinye ipolisa elimemeze lisithi ulombhobho wasedutshulwa ekhanda wafa. Isehlakalo lesi sicunule abaningi abathi umuyo ubengafanelanga ukuthi adutshulwe. Isikhathi balaleli ayisavumi ukubana siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izinhloko zendaba. Amalunga edale lephalamende awebandla le-CCC asole umsomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda ngokuzama ukubavala umlomo ukuthi bakhulume ngodaba lwe-Gold Mafia. Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora liqhubeke liqotsha amakhansila. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngesithi asibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama ngu Chris Gande.